odokotela abahlangana esibhedlela seParanya namhlanje ekuseni bethula umbiko othi ukubeya emsebenzini bayafuna kodwa imali abayiphiwayo kayiseneli indleko yokugada imitshova besiza emsebenzini. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yabodokotela laba eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr Masimbandoro, uthi bayahlonipha imithetho yesizwe kodwa abalayo imali yendleko yokuza emsebenzini.
I think the 48-hour ultimatum has lapsed now.
I-48 hours ebesiyiphiwe isidlulile kodwa kulusizi ukuthi silokhu singenelisi ukubuya emsebenzini. Sihlonipha umthetho welizwe kodwa asenelisi ukuthi siqhubeke sibuya emsebenzini ngoba asilayo imali yokuhambisa.
People simply didn't report because they don't have the financial backup to really report for them.
Kondoro uqhubeka wakhuthaza uhulumende ukuthi azinikele ukukhulumisana labo hathi ukusebenzisa imithethwandaba ukubethusela.
And we are appealing to the relevant authorities, the employer, to actually address this matter.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lolu ngokuphangisa ukuzama ukuthenga isikhathi esithi ukukhalala kwethu umsebenzi akukho emthethweni akusoze kusize lutho. Inkulumo eziseqinisweni lohulumende yizo ezizenza sibe lempumela ezenelisa ukuthi sibuyele emsebenzini.
Which guarantees us sustainable offers can actually capacitate us to go back to work.
Ingcwethe ecubungela ezombusazwe umnumzana Mlungisi Mabhena uthe isinqumo se-labour court asozisilethe inguquko.
Isinqumo somthethwandaba esiyenziwa ngolwesihlanu ngasinazelela sibona izikhalazo zamadokotela zingakalungisiswa. Ibona ukuthi akusoze kuncede nalutho ngoba amadokotela angakakujabula asikhanyelelanga ukuthi angakwanisa ukwelapha abantu njalo sikhanyelele le mali zokuthi beye emsebenzini ezimuli zabo zingelakudla lokwenza ukuthi bengakwanisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Kodwa abanye bathi loba kulilungelo labodokotela ukuthi bakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo kodwa kusobala ukuthi uhulumende akalayo imali efunwa ngodokotela. Omunye wabo ngumnumzana Thomas Moyo uyisakamuzi seHarare okade sesibhedlela seParanya namhlanje.
Isimo esikhona kathesi ngokuthi njengoluntu leZimbabwe siyacela ukuthi ama-doctors abuyele emsebenzini ngoba phandle ngale isimo sibi. Kodwa ama-doctors engabuyela emsebenzini sibe sicebisa lathi ugovernment uhulumende ukuthi abone ukuthi angayenzani ukuthi lawo ababhadale imali ezingconywana ngoba kwakathesi kuyafiwa abantu bayafa isimo asimanga kuhle.
AbeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi ngemva kokuxwayiswa ngamagqwetha abo sebevumelene ukuyaphikisa isinqumo se-labour court emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Odokotela sebelensuku ezidlula amajumi amane bekhalele umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi elingenele ukuthi baye emsebenzini kodwa uhulumende uthi akayenelisi imali efunwa ngodokotela. Imizamo yokukhulumisana lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo yehlule ngemva kokubambeka emhlanganweni etshiyeneyo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.